labo abezano abathi bona it could be acting angwazi ukuthi khona bakhumbula yini ukuthi unabanyama wayesebenza lo David Coulthard wanyamalala angwazi njalo ukuthi bakukhumbula yini ukuthi uDzamara lanamhlanje kakwaziwa ukuthi umzimba wakhulele ngaphi angwazi njalo ukuthi bangabe bekwazi yini ukuthi uThondira Indira kanye nabanye abaningi singakhuluma beMDC bodwa kodwa sikhulume even labo abezani abafa ngendlela ezikhetheleyo angikwazi ukuthi basawukhumbula yini singawaqamba amabizo maningi kakhulu angikwazi ukuthi basawukhumbula yini then-ke uma sesizokhuluma ngokuthi kulama rock element uyabona i-rock element okwakuqala yi-element it's not a stray element i-element ekhona lapho okukhulunywa khona nge-element kutho ukuthi siyabe sikhuluma njalo nge-command structure ukhona oyabe bathumile now uminister of information okuyikho okufuze asele khona ikuthi khona ngubani ke ukhomanda walawo ma-rock element ngoba nxa singamazanga ukhomanda walawo ma-rock element kutho ukuthi siyabe sigaye ukuthi hhayi ukhomanda kulokhu kungukhomanda welizwe oba ngubaba ubunangabo.